So we see card descend over VOA in the belly. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyabonga Jonga, khande miringo kusipha indaba ngolimi lesishona. Siyahlangana kweza kusihlwa mthakazi ngomgqibelo mhla ka 10 Mpalakazi 2022. Igama lami ngugeino Gumede Saidi. Endabeni zethu lamhlanje.
Indirimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesifindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu bukhangele njalo ukukhululeka komuntu, nokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho.
EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day.
If violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ukuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women. So you find ukuthi violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela.
Namhla kugqitshwa uhlelo lokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ezimulini olwe 16 days of activism against gender-based violence. Lapho abesifazane labo abakhuthazwa khona ukuba bangahlukuluzi abesilisa. Kwezemidlalo, uqhubekela phambili umncintiswano wenguqu owe-FIFA World Cup 2022 osungene ilanga lesibili lehlandla lama-quarter finals. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. EleZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba namhla ukunanza lokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ele International Human Rights Day. Lonyaka leli langa linanzwa phansi kwendikimba ethi Dignity, Freedom and Justice for All. Abekomishini ebona ngezamalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Commission ithi lonyaka ilizwe kumele lithathe leli thuba lokuzinuka amakhwapha ngenhlelo zokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lokuzihlola ukuthi limi ngaphi okumele kulungisiswe lentuthuko esibe khona ekulondolozeni amalungelo kaZulu weZimbabwe. Inhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi wokukhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu zibe lomkhosi wokugijima ukulimukisa uZulu ngokwamalungelo oluntu. Lumkhosi wenzelwe emzini weMount Pleasant eHarare, uqoqwe ngabenhlanganiso eye-Amnesty International lezinye inhlanganiso. Zona bezikhala ngokuqonga kwezehlakalo zodlakela kwezombusazwe ngaphambilini kokhetho lomnyaka ozayo kanye lemithetho ethile egoqela osalolongwa okulawula ukusebenza kwenhlanganiso ezizimeleyo owe-Private Voluntary Organizations, PVO Amendment Bill, leminye encindezela abalemibono ehlukene lekahulumende. I-Studio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa, ngokuthi eleZimbabwe lona limi ngaphi ekuhlonipheni amalungelo oluntu.
Ngosuku luka 10 December 2022 lilanga lapho umhlaba wonke okhangele khona indaba yamalungelo esithi International Human Rights Day.
Lonyaka ukunanza leli langa luhamba lungaphansi kwayiphi indikimba?
Lonyaka ngomnyaka ka 2022 indikimba ithi dignity, freedom and justice for all. Okukhangela khona indaba yesifindo somuntu, ngithi ubuntu bomuntu bukhangele njalo ukukhululeka komuntu, lokuthi abantu bathole ukwenziwa kuhle, ukwenza kuhle komthetho emuntwini wonke. Lokhu kuqakatheke kakhulu, sikubona thina njengeMathebeleland Institution for Human Rights, kuyindikimba emqoka ikakhulu nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe.
Kungani kuqakathekile ukulondoloza isithunzi sezizalwane zeZimbabwe ikakhulu ngesikhathi sonesi?
Ngoba okwakhathesi ilizwe lethu leZimbabwe umkhulumi sowehluleke kakhulu ukuthi akusela dignity yabantu. Abantu kabasela sithunzi lesisindo sokuba ngabantu. Abantu sebelahlekelwe yibuntu ngenxa yokufa komkhono. Okwesibili njalo futhi sinanzelela ukuthi khona phezimbabwe kulezinto esezithethe ubuntu lesisindo somuntu ezigoqela ubudlwangudlwangu lobe sibubonayo obokudlwengulwa kwabantwana, indaba ze-gender based violence ezikhona eziphambanisa isisindo nelungelo lomuntu, eziphambanisa ubuntu bomuntu ngokupheleleyo. So i-dignity yomuntu ithethwe yizinto zonalezo engizikambayo. Njalo futhi liqakathekile le indikimba ngoba sikhangela indaba ye-freedom for all. Phakathi kwelizwe leZimbabwe siphakathi komumo lapha abantu abangela freedom epheleleyo. Sibonile abantu akade bezama ukuthi bakhulume bekhulumela indaba zokususwa kwabantu ngama-development projects anjengalokhu kade kusenzakala eChiredi, akade njengalokhu kade kusenzakala eMtare, njengalokhu kuzenzakala eLubimbi eBhinga ngenxa yedamu leGwayishangani, nokunye okwenzakala eWangi ngenxa yenkampani yamaChina ebizwa uMina Ecole. Abantu kabala freedom yokuzikhulumela.
Kungani bengakhululekanga ukuthi bazikhulumele njalo kwenziweni?
Uma bekhuluma bayabotshwa, bayatshaywa. Abantu abala freedom yokuparticipate kuhle kuma-elections. Sibonile okwenzakala eMatopo, sikwenze okwenzakala eNsiza kuma-by-elections. So ikakhulu sikhangela isikhathi sokhetho sithi kakube khona i-freedom for all, inkululeko abantu abakhululeke ukuthi baphatheke ezintweni zokhetho, abantu abakhululeke ukuphatheka ku-development yezigaba zabo, abantu abakhululeke ukuphatheka ekukhulumeni lokho okungabaphathiyo ngoba kulilizwe labo kuphela. Njalo futhi iqakathekile lindikimba ngoba ikhuluma nge-justice for all, ukuthi kakube khona ukwenziwa komthetho. Umthetho kawube umthetho womuntu wonke, ungabi ngumthetho wabalemali, ungabi ngumthetho walabo aba-connected, ungabi ngumthetho walabo abaseduze nababusayo, ungabi ngumthetho okhangela imihlobo, kodwa umthetho kawukhangela umuntu wonke, ubone ukuthi umuntu wonke uyathola ukubuyiswa kuhle ngomthetho. Kuqakathekile khonokho eZimbabwe, ikakhulu ngakhonokho engiqeda kukhuluma ngakho ukududula kwabantu ngezinhlelo zentuthuko lezemining. Sibona futhi amaChina asekhona lapha, amayina lapha ayapholuthi i-environment yethu, ayadilize ezemvelo zethu, ayangcolisa imifula yethu, ayatshaya izisebenzi, aya-abuse izisebenzi, kodwa kula mthetho ovikela amaZimbabweni, umthetho uvikela amaChina. Yikho sithi thina kuqakathekile ukuthi vakathele thina njengamaZimbabweni silinanzeleli langa, sixoxethaneni ngalo, sikhulumisaneni ngalo ebulenjini kuma-social media kubo-WhatsApp ngaphi ngaphi, asikhulumeni imfuno zethu ngaleli langa.
UMnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi wenhlanganiso yeMatebeleland Institute for Human Rights exoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sizame ukuxhumana lomphathi ntambo obona ngezomthetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi sizwe umbono kahulumende kodwa sehluleka. Namhla bekugqitshwa uhlelo lokuqakathekisa umkhankaso wokulimukisa uZulu ngengozi yokuhlukumezana ngobulili owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqale mhla ka 25 kuLwezi. Abesifazana bakhuthazwa ukubana labo bengahlukuluzi kanye lokuba lodlakela oluqondiswa kwabesilisa. Ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba, iStudio 7 ixoxe lomqondisi wenhlanganiso yeBetterman uNkosazana Sinqobizitha Nyathi.
Okuphumayo sibili kakhulu ukuthi i-violence udlame kubo mama lamankazana lulokhe lukhona, but inhlanganiso eziningi this time around they were really out there and really speaking out against gender-based violence. Between the 25th of November to the 10th of December, especially ungakhangela indaba zokudlwengulwa kwabantwana abangamankazana ezenzakale in this year alone.
Njengenhlanganiso esebenza labantu besilisa labafana abasakulayo, bakhona yini ababuyayo bekhuluma ngokwenzakala kibo ezindlini lapho labo abesilisa labo abahlangana lodlame khona kumbe ukudlwengulwa?
I-violence is not just physical violence, ngoba esikhathini esiningi ngokuthi umuntu wesilisa uqinile emzimbeni, physically they are stronger than women, so you find ukuthi i-violence yabantu abangomama yona iba ngezinye indlela. So kubomama ungananzelela ikakhulu kakhulu omama i-violence abayenza emuntwini wesilisa kumbe kubo baba kumbe kubo umkabo kumbe their male counterparts it's mostly verbal ukukhuluma izinto ezichiya umuntu eyindoda engazizwa esengumuntu kumbe azizwe useless which in turn leads to male suicide yiyo i-violence leyi ikakhulu eyenziwa ngabomama lokuthi nje ungezwe izinto eziyabe ziphuma emlonyeni womuntu wesifazane yeyi kwesinye isikhathi ziyayenza ubaba azizwe engaseyi eliphepha nje and uyakwazi ukuthi umuntu ongakhuluma ilizwi so elibuhlungu liyahlala especially emuntwini wesilisa nxa setshela ukuthi you are useless ezintweni ezinjalo kumbe awuncedi lutho and so nxa esehluleka to provide for his family aphinde azotshelwa ukuthi you don't bring anything to the table you are useless you are violated ngamagama wona lawo that is verbal abuse
nxa sesikhangela kwezemacansini kungathi kulokudlwengulwana okwenzakalayo yini emizini lapha sengisitsho omama kumbe abesifazane abadlwengula abesilisa kumbe njalo besebenzisa udlame oluthize kwabesilisa
ezinye indlela that I've heard men complaining ukuthi omama baba abuse kusendabeni zemacansini nxa umuntu ongubaba ethethe unkosikazi endlini he expects his conjugal rights and imthetho kathesi sithi loba umama kumbe unkosikazi engowakho endlini nxa engayala lomzimba wakhe ulelungelo lokuthi ayale emzimbe ngomzimba wakhe meaning if a married couple if the woman says she's not feeling like it she's tired or she can't and a lot of men feel violated and they feel that is abuse in the sense yokuthi sokumele baphume phandle badinga ukusizwa wena belamakhosikazi ezindlini xa kulento ayiwonileyo or if there is something that they are not happy about then usesebenzisa ukuthi ancitshe ubaba amalungelo akhe emacansini and kibo they translate this to be gender based violence
ukudlwengulwa kwabantwana abangabafana abasakhulayo kuvamile lakho kodwa akwandisanga ukubana abantu bakhulume ngakho kumbe njalo kukhangelwa njengento eqondileyo
kulabantu ababe begcina abantwana abangabafana kumbe kungkhaya kumbe ngama-cousins kumbe ngomakhelwane othola behlukumeze abantwana abangabafana most of the boys that you speak to well anonymously because they would never be willing and even older men now who are in their 40s and 50s they will tell you ukuthi their first sexual encounter ukuthi baze bakwazi icansi okokuqala babehlukunyeziwe and it's only later on in their lives where they when they realized ukuthi how phela lapha phela ngangadlwengulwa in a way ongaseduced to an extent kumbe umuntu owesifazana omdala kulomfana lo athi ngiyakufundisa most of them their first initial sexual encounters was with someone older even when maybe they are young as 14 as young as 17 as young as 19
Unkosazana Sinqobi Zithanyathi ngumqondisi wenhlanganiso ezimeleyo eBetterman sixoxe laye ekobulawayo.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampala kube mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla izakhamizi zaseGwanda South sezikhuthaze ukuba zilondoloze ulimi kanye lamasiko abeSuthu ukuze lolu limi lungachabalali lokhu kuphume lapho kusungulwa inhlanganiso eZimbabwe Suthu Development Initiative Trust iZimSodi ebunjwe ngenjongo yokuba ilwele ukulondolozwa kwalolu limi emkhosini oqhutshwe eGwanda izolo uAlbert Ncube usipha lolu daba
Ulimi lwesiSuthu lukhulunywa kakhulu esiqinini seGwanda South njalo abafundi bakuqala ababhale imihloliso yesiSuthu babhale ngomnyaka ka-2019 ngemva kweminyaka eminingi singafundiswa ezikolo ekhuluma lapho kusungulwa le nhlanganiso ngokusemthethweni eGwanda District Club izolo unkosikazi Sipho Mdlongwa oyisiphathamandla sikamasipala weGwanda uthi kuyadingeka ukuthi ugatsha lwezemfundo luqhatshe ababalisi abenelisa ukukhuluma indimi ezikhulunywa ngabantu bakuleyo ndawo ukuze abantwana baqala izifundo zabo bazwisise ngcono
Yena kokhaya ukuba esikuthi. So ukuthi akathi ukuthi
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Sotho Development Initiative Trust iZimSOT, uNkosikazi Mareta Dube, ongumqeqeshi wolimi lwesiSotho eMidland State University, uthi iningi labeSotho kalitholanga ithuba lokusifunda eminyakeni edlulileyo, njalo kuyadinga ukuthi kubhalwe ingwalo ezizafundwa ngamaSotho ezikolo. Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Tonga Nandoro uthi lumqoka udaba lokuthi kuqhatshwa ababalisi abakhuluma indimi zasekhaya njalo bayakulungisisa lokhu. Ingcwethi kwezembali uMnumzana Phathiswa Nyathi laye ongenela umkhosi wezimsoti ulandise ngembali yamaSotho.
Makhula owazadinga indawo elotho wabo udabuyatshwala babumambo lalibuswa ngumambo ngaleso sikhathi kwathiwa hhayi dina omunye uzabe ekhupha umlotha omunye uthuvulele hhaw udabuyatshwala wathi hayi khona wala wabuyela South Africa lapho ababefile khona afike ngo-1825 kodwa-ke umakhula waphelisa yikho-ke ubuningi bezinto
uphinde wathi akumelanga kube sengathi zikhona ezinye indimi ezingcono kulezinye.
Akungabikhona umhlobo ozalakana usho phezulu kwelinye ihlobo wabe kwaubani. Siyalingana asihloyifaneni siwazi ngamasiko ethu size siyazi ngembalini lapho esavela khona. Qakathekile sikulondoloze ngendlela engayikuthatha kusasa.
Osaphethe isihlalo senduna eGaranyemba uMnumzana Jeffrey Ndlovu Nhlamba uthi abaSotho kumele bazigqaje ngolimi lwabo ukuze lungathabalali.
AbaSotho libenhloni lokukhuluma ulimi lwethu. Ungabhoda lapho igwanda ukuze isiNdebele nesiShona nalaba abantu abasebefunde kakhulu sebekhulumisa isiZulu.
Lo mbuthano ongenwe iziphathamandla zengatsha ezithiyeneyo zikarhulumente, inhlanganiso ezizimeleyo izinduna uMarubhi Lomathe yena obemelwe ngusobhuku uNekalo Makhurane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga ku-Alberto. Kwamanje sidedele kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela
mshweshweni,
lingalitshona njani izilukandaba. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo Senator Khalipani Phukeni. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzane.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele mawe nabalaleli emakhaya.
Ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu olokuphiwa imali esizwa kuthiwa iphiwe amalunga edalela ephalamende kunye labaphathi ntambo ama ministers?
Okay, okwakuqala ngithanda ukuthi ngitsho ukuthi nami ngililunga lephalamende, kodwa umbuzo wakho ngizowuphendula ngendlela efe ebengizoyiphendula ngayo noma bengasolunga leParliament. Imali ephiwe ongqongqoshe ama ministers angicabangi ukuthi she for economy yeZimbabwe. Economy yeZimbabwe ngiyenelise ukunikeza uminister half a million. Imali eningi kakhulu le angazi indle njani kodwa sokwenzakele. Osokusele ukuthi amalunga abantu amalunga eZimbabwe bazothola ithuba lokuba ne input labo ukuthi bacabanga ngani half a million lephi ama ministers ngo 2023 next year kwe election. Bangavota ngendlela abavota ngayo ku 2018 ukuthi ukuthi kuyoqhubeka phela lokho kodwa ukuthi bakustophe ukuthi bavote ngendlela ehlukeneyo. Ama MP ngicabanga ukuthi imali yakhona ingathi phansi. Why ngisho kanjalo umsakazi? Uzokhumbula ukuthi ama MP omunye omsebenzi wayo ukuthi bakwazi ukuthi bethi hold ama ministers accountable. Manje akucabange ke uminister uselendlu ye half a million, u MP ulendlu ye 40,000. Akutsho ke khona uzobona ukuthi umsebenzi wabo uzobehlula. Ngisho ukuthi abaphiwe half a million kodwa ke ngabe ngombe kuthiwa kukhulunywa nge 100, 150 ifike maybe noma iphelele ku 250 hayi. Nama ama MPs abe kwazi ngempela ukuthi apushe umsebenzi wabo.
Umkhokheli webandla le CCC umnumzana Nelson Chamisa ubikwa ekusolile lokho okwenzakalayo. Uthini wena ngalokho?
Msakazi ngoba nanku istory sakhona siyagijima kakhulu kakhulu ngesikhiwa nebango biza bethi sifluid. Usetshintshile ingqondo ubaba uChamisa ukuthi nje ngeke azavume ukuthi usheshe wakhuluma kodwa hayi usethe yena bekuyi-breakdown of communication engezinye indlela akaselawo lowo mbono okade nawo. Angithi ukuya waba ngu-MP la uyayazi impilo leyo ukuthi inzima kanjani ukuthi ngempela bazosebenza bethini bengela zindlu kani angazi phele ukuthi kuthiwa bahlale kuphi nala ama-MP. So endaweni yokuthi ama-MP asebenze kanzima esebenzela abantu somele ukuthi ahambe ayotshaya itoho samhwilebe zama ukudinga imali phela ukuthi labo bathole indawo zokuhlala hhayi akulunganga. U-MP ngumuntu oqakatheke kakhulu so ngaleyo ndlela kuqakathekile ukuthi ma kuthiwa laba abantu ba-equal njalo bayabhekana ukuthi omunye anga-abuse amandla akhe akumelanga abanye babe phansi kakhulu bangabaphansi akwazi ukwenza kahle umsebenzi wabo. So ubaba uChamisa wakushesha wakhuluma kodwa hayi siyabonga ukuthi usebonile ukuthi inkulumo yakhe hayi ibe nephutha kakhulu. So amalunga abazovotelwa ngempela ngoba ungakhohlwa phela ukuthi amalunga eParliament asuke ezimulini asuke ezigabeni abantu ababona labo lodubo lwakhona bayalubona. So angicabangi ukuthi kahle kahle kune issue la akula issue nje fa abantu bavuka amakanzi bekhala ngehalf a million le hayi ngiyavuma ngempela iningi kakhulu kati indle njani wale indlele ngemoyeni yini
kodwa nxa wena ukhangele isikhathi okwenzakala ngakho lokho sokusele inyanga ezilutshwana nje ukuthi kuyiwe kukhetho ukubona njani wena lokho asokuthenga amavoti na
mawuthi ukuthenga amavoti kuyabe kuthenga amavoti kabani msakazi kuyabuthenga amavoti amalunga eParliament hayi vele kwenzeka kanje ngoba phela nanku parliament sesiyaphela abantu bangatholi imfanelo zabo angithi uyabona. So kuyaliwa nje lana ukuthi hayi bakithi phela naye eParliament sesiyaphela siyasebenza kodwa akukhanye ukuthi kwenzakalani. So hayi akula vote engathengwa nge 40,000 amalunga eParliament angu 350. So angazi ukuthi kuyabe kuthengwa wona ukuthi enze njani.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga msakazi, ngibonga leli thuba okunikelona ukuthi ngivalelise abalaleli. Abalaleli emakhaya ngifuna bazi ukuthi kulula ukuthi abantu ba-insight as if amalunga eParliament ngabantu ababe hayi ngabantu abalimeleyo lapho belimele benjalo kudinga babe lendawo zokuhlala.
Lo-ke bekungu-Senator Khalipani Phukeni ebesixoxa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilahle.
Ngiyaxolisa lo bekungu-Chris Gande lohlelo liphuma lendaba. Sesibuyela njalo kusithandekile Mhlanga esilethela uhlelo oluqondane lokubhekane labesifazana empilweni.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane lilami othandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa nomneli wephumula edalela eParliamente. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu. Sicubungula uhlelo lokwenqabela udlakela lokuhlukuluzana ngobulili olwe 16 days of activism against gender-based violence.
Parliament ngemvulo ophelileyo ngene ezitaladeni satshengisela ukuthi sithi hayi ngodlame obaba kabaphathe kuhle omama labo mama kabaphathe kuhle obaba emizini yabo. Sibitshengisele kakhulu leli langa ngoba kulilanga lapho esivuye esizwa sikhululekile ukuthi sikhulume esikufunayo. Kunjengoba namhlanje siqeda nje ukwehlukana labo mama ngephathi lakho njengephathi le-TPC sikwenzile nje ngofanayo, sibe lelanga lokuthi sihlangane njengabomama sixoxisane ngesihlangana lakho ezindlini. Omama kukhanya sebekwanisa kathe sukuthi baphume obala ngabakubonayo okuhlukumezeka okwenzakalayo kibo. Njenge-constituency njalo sibe lalo ilanga leli nge-Friday edlulileyo esilwane youth center lapho mama baxoxisane khona. Si invite ikakhulu i-men's forum. I-men's forum ilokusixhasa kakhulu nxa kulilanga lokuthi sitshengisele ngaleli langa. Bayabuya ngobuningi kwabo obaba bazozizwela kuyabe kuphuma ezinhliziyweni zabomama.
Ungathi abantu bamukele njani zonke inhlelo ebeliziqhuba? Babuye ngobuningi babo njalo kufezile yini injongo
esikwenzileyo? Kube ne-impact enkulu kakhulu ngoba sizwe ama-testimonies amaningi esuka kubomama abachiyeneyo. Ngomnyaka ophelileyo silinanzile leli langa kusinike isikhathi sokuthi omama bazihlole ukuthi bakusiphi stage. Kodwa kathesi ukubuya kwabo ngobuningi babo kusitshengisele ukuthi omama bayezwa imfundiso njalo bazimisele ukuthi babe ngomama uqobo labo ezindlini bangaprovoki obaba. Labo obaba bayavuma njalo ukuthi yebo njengoba i-economy yethu engani ibundindi yikho kwenza bagcine besebefika kuleso zinga lokuthi kungahlaliswana kuhle labomama. Kodwa ke kube ne-improvement sibili lanxa nje sinanzelele ukuthi baluthwane nje asebefundile kodwa abaningi bangikhona balokho besasalele emuva. Kodwa kuyatshengisela ukuthi bayafunda bayaphambili bayakuba lotshintsho olukhulu.
Ngokubona kwakho ungathi udlakela oluqondiswe ikakhulu kwabesifazane luyamemetheka yini elizweni kumbe sokusiba ngcono abantu sebesiba kwazi? Kukanti lolo okuthiwa luqondiswa kwabesilisa ngabesifazane lalo liyalubona yini kuma-constituencies enu?
Yes, siyalubona. Ukumemetheka luyamemetheka. Mina ngibona ngani lumemethekisa kakhulu. Ikhona lokho ukuthi isikhathi esikisho kakhulu lesi. Isikhathi esinzima as a country. Isikhathi esenza obaba babe lolaka kakhulu. Obaba ukuthi baselelwe ngomama. Kubaba kuba ingani inhlamba kuye. So ngakwamukeli ukuthi isimo sibi umama uyazama. Kodwa bafuna ukuphila kuphela ngenduku. Kodwa ke umbono wami engibona kakhulu ngibona ngani kuthiwa kuba lo tshintsho lanxa nje kungakatshintshi kwafika esezingeni esikhangelelekilo. Kodwa ke kuyathembisa ukuthi kungatshintsha ngokuya phambili. Silothe silunanza lolu langa ngeminyaka yonke.
Umntwana oyintombazana ke yena uvikelekile yini?
I think umntwana oyinkazana akasavikelekanga njengoba libonile o-9-year-old sebesiba labantwana o-13-year-old. Abantwana abaningi sebehlala bodwa abasela abazali abahlala labo abazali sebaya e-diaspora abaningi. Kuba yi-challenge enkulu ebantwaneni yoneyo ngoba ama-cases amaningi esiwabonayo ngabantwana abancane. Kudala kungcono sasibona abo-2018 khathesi sibona wona la abo-15 and yibo futhi abaningi abanjani abazithelele.
Lowo ngunkosikazi Chelesile Mahlangu, ummeli wephumula edalela ePhalamende engowebandla le-CCC ebesixoxa layo ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene obutsha ilani osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
umdlalo wenguqu we-World Cup 2022. Namhla iqembu le-Morocco seliqhubekela phambili kuyangena kuma-semi-finals akhangelelwe ukudlalwa ngolwesithathu ngemva kokudla iPortugal 1 kanya. Ele-Morocco liqembu lokuqala kumbali yomncintiswano wenguqu we-World Cup eliphuma kuzwekazi le-Africa ukwenelisa ukufika kuhlandla lama-semi-finals. Sendivalelisa igama lami nguGeyino Gumede Saidi ngisithi libe lempela viki enhle.